nala anqobe ukukhetho olwedluleyo wonke angawomanyano wamabandla aphikisayo owe MDC Alliance umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTom Clark Christopher Ndlovu uchasisa ngokugcotshwa kwamakhansilala.
Amakhansela asegcotiwe okwalamuhla, iseremoni yalamuhla kadingi ukugcoba amakhanselazi kuphela, kodwa umeya lo deputy kabaphethwanga namuhla ngoba abantu bebekhangelele ukuthi kuzakwenziwa lamuhla. Kodwa lokhu kwenzakala kumithingi yokuqala yekhansili.
Uqhubeke ethi ngeviki ezayo yikho abazakhetha amakomiti ngemva kokukhetha lokugcoba umeya wakobulawayo. Ukhansela Mzamo Dube ka Ward 25 owenketha usole umsindo ethi bakhangelele intuthuko yakobulawayo.
Hayi, isindwayo isindo kwathiujayela sujayelanga kakhulu, kodwa thina esikukhangeleyo ukuthi sikhangelele ukungena phambili kabulawayo sisebenze kobulawayo.
Ukhansela ka Ward 17 ephumula usikhululekile moyo uthe bayabonga ngokugcotshwa bayazehlisa kubulawayo.
Namhla siyabonga ngoba sesigcotshiwe, sesizaqala ukusebenza, sesizehlisa phansi kwabulawayo ukuthi sifeze lokhu abasikhethela khona ukuthi sibamele.
Kube lokuxokozela kwakuqala lamhlanje kugcotshwa amakhansila akobulawayo. Abantu bakobulawayo bake batshengisela ngesikhathi kufungiswa amakhansila besola ukuziphatha kwawo kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo eBupra, uchaza izifiso zikaZulu.
Singananzelela abantu babuyile esithole, kuyatshengisa abantu bakobulawayo balo funa ukulangazela ukwazi ukuthi kambe ozangena abe ngumeya lodi lomsekeli wakhe ngubani. Kodwa bona abantu begcwele lapha, khathesi sikhona apha siyananzela ukuthi abantu basafundiswa phakathi ama-councillors, kodwa asilaqinisa ukuthi abantu bazakhethwa nini. Kodwa abantu bacacile ukuthi hayi, bona esabe isifiso ukuthi njengobulawayo bafisa ukuthi nxa kukhethwa umeya lomsekeli wakhe kukhethwe umuntu ophuma kule region.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sikhanyele Mlotsha osuka ku-Ward 25 ukhale ngokuthi okwenzakale lamhlanje akubaphathanga kuhle.
Ilanga lanamhlanje besilikhangelele njengelanga elikhulu obekumele ukuthi izifiso zethu thina njengomthwakazi, njengobulawayo omuhle, njengezakhamizi kwenziwe izinto ezife, kodwa ayisikho okwenzakalayo. Into yokuqala, bakhethe ama-chambers, bebiza benxusa ubulawayo wonke, kodwa bekhethe ama-chambers. Indawo ibe ncane, sivalelwe phandle, akulanto esiyizwayo, akulanto esiyibonayo. Besile sifiso sokuthi ngaba sifake hholu, kodwa kukhanya lokho kabakulandeli.
Amakhansela wonke anqobe kukhetho olusanda kwedlula agcotshwe lamhlanje, njalo bonke bengabomanyano we-MDC Alliance, kodwa ngendlela abantu bakobulawayo abakhuluma ngayo kulakho ukuba lokufuthelana nxa amakhansela la angakhetha umeya abangamfuniyo. Umeya lomsekeli wakhe bakhangelelwe ukukhethwa ngeviki ezayo ngolwesibili ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.